Ngiyabonga abalaleli thina njenge bandla lesizwe coalition for change ethungamelwa ngu advocate Nelson Chamisa sesiqalise ihlelo zethu zokubana ke sikhuthaza abantu ukubana be register ukuvota kathi sesiqalise ama program njengokuthi senze imidlalo eyabontanga yabantu ukubana ke sikhulume labo ngendaba yokuregister ukuvota okwesibili njalo ke sesihamba lapha abatholakala khona lapha babekholisa khona ama weekend ukubana ke sikhulume ngendaba yokubana siregister ukuvota okwesithathu sesiqalise indaba ye-messaging esithi i-political message yesikhiwa ukubana sifundise abatsha ukubana ye lingafuni inguquko lingafuni imisebenzi lingafuni ukubana lizwe lilungise njalo lingabuya kwinhlelo zethu ezinjengamarali lokusapota indaba yenguquko kodwa kusufficient nxa lingabhalisanga ukuvota.
Kungani kuqakatheke kakhulu ukubana babhalise isikhathi sisasekhona?
Abantu abaningi babefuna ukuvota nxa sikuyisikhathi sama-election kodwa bengabhalisanga. So yikho sifundisa abantu kathesi sikhuthaza njalo abatsha ngenxa yokubana sibona ngani ilizwe ukubana libuye njalo ukubana kube le nguquko. Kuqakathekile ukuthi abatsha berejiste ukuvota. Abaningi abala msebenzi, abaningi baphila nzima. So konke lokhu kuyalungiswa nxa abantu bengabhalisi ukuvota njalo bengavota bevukutela ke inguquko. And kufanele ukubana thina njengabatsha siphume ngokuningi wethu serejista ukuvota. So yiyo inhlelo ke esizenzayo lezinye eziningi.
Zikhona yini inhlelo elizenzayo labontanga bemaphandleni?
Emaphandleni ke silenhlelo ezilazo ke esihamba khona ukubana siyarejista abantu njalo kathi sesikwanisa ukubana sisebenzele abanye isebenza labo ukubana sibe le-transport lokuncedisa abantu bethole izithupha ukubana berejista ukuvota ngoba abaningi ontanga abalazithupha. So yikho ke esikwenzayo nokunye okuningi ukubana simekeshe ukuthi ontanga bahamba berejista ukuvota.